Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mchwaga zomu se ngole sivili msaka 20 kunhlangula 2023. Ikama ngontunga milinko mo. Ezi hamba pambili. Uhlelo lokubhalisa labo abazancintisa kukhetho luqhutshwa kusasa enomination court. Lanxa abaningi besithi balomdlandla wokuvota kukhetho oluzayo, abanye bathi kabasoze badlalise isikhathi sabo. Kanti abathengisa esitalateni bathi akusela nzuzo abayitholayo ngenxa yokugugudeka komnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla ezombusazwe athi aselungele ukubhalisa labo abazancintisa bewamele kukhetho oluzayo kumadale enomination court wona azahlala kusasa. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise kusikhatshana esedluleyo ukuthi abazancintisa kukhetho lolu bazabhalisa mhlaka 21 kulinyanga okulusuku lwakusasa. Kuthi ukhetho lona luqhutshwe mhlaka 23 ngoNcwabakazi. Abazancintisa kukhetho lukamongameli bazahlawula inkulungwane zamadola aseMelika ezingamashumi amabili, $20,000. Kuthi abancintisa kukhetho lamalunga ePhalamende bona bahlawule inkulungwane eyodwa, $1,000. Amakansila ona akahlawuli lutho. Ibandla le-TRCC lithi liza kwazisa abancintisa belimele ekubhaliseni kusasa. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Ibandla le-TRCC libandla labantu. Yikho ke sivumelene lama stakeholders esithi ngomakhelwana, savumelana labe church lama trade unions lezakhamizi ama residents association, sakhetha sindawonye sisazi ukuthi singakhetha sisodwa kuyathiwa sifake abantu bethu esithi ngesikhiwa imposing candidates. Abantu bonke bayakwazi ukuthi iminyaka eminingi abantu ede bekhethana izakhamizi labantu abaningi esithi ngama stakeholders basabe ngaphandle. Into le sibona ngani yiyo efanti yenziwe ngabantu ngoba abathungameli bafanti bavele ebantwini hatshi ukuthi bazifake. Sayithi iphathile Season Coalition for Change ibandla lenguquko elivele ebantwini. Abantu bazikhethele noma thina abathungameli sede sifisa ukuthi uJohn engene ume echiwe ngabantu ohlala labo singobani. Yikho ke thina sithi amalunga akhethiweyo abantu bayabazi, ezigabeni zabo bayabazi.
Ugula banye abasola indlela elisebenzisileyo ukukhetha labo abazancintisa bemele ibandla lenu. Abanye balaba bantu ngabanqotshiweyo. Kasi soze sibone yini abanye bebhalisa kusasa abanqotshiweyo befuna ukuncintisa bemele ibandla lenu, kuthi mhlawumbe abanye labo bebhalisela ukuncintisa bengama independent candidates.
Abantu banemvumo uma befuna ukuzikhethela ukuzikhupha ebantwini besiya kuma independence, hatshi bavunyelwe. Kodwa okwakhathesi asikaboni intsholo yedwa obhala incwadi wakhonona, ngoba konke lokhu sikwenze labantu. Kanti uma uphiwe umsebenzi ngabantu uthunyiwe bangayekeli ukuthuma sungathatha intonga ubalwise uthi kungani lingantumanga sivela khatshana lomzabalaso sesihamba ngonyawo olutsha unyawo olutsha ukuthi abantu bazikhethele izinceku zabo thina asilamashefu silezinceku ngalokho umuntu ozaphambuka okwakha manje hayi indaba yakhe thina lapha sivikela ama candidates ethu ngoba siyakwazi utekele bake bamenza sonesi bachiya sebemvuthuzile emdlalo wama nomination abantu bonke sebehlumukile thina sithi sihamba lozulu uzulu ngiyozikhetheleyo yikho ke abantu abaphume emkhubeni emdala ekuhlala lokho esilandela izinto ezimbi thina sesifunda ngokubona ukuthiwa experienced best teacher ungakhetha umuntu ongavela ebantwini uyafika ezihlalele ebe yi-missing member of parliament umuntu ozabuya kanye sedinga amavoti
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRCC. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF Central Committee, umnumzana Joseph Chuma laye othi sebemelele ukubhalisa kusasa.
Izani sengize ukuhlazibana thina sayenza ama-primary elections ethu ngo-March saqeda salungisa yonke into. Thina njengebandla elibusayo njalo ibandla elihlelekileyo konke sekulungile sesimelele kuphela nje ilanga elangolethu ikhathi elilishiwo liqedisa yonke into vele siyayazi into esiyenzayo njengoba sizibandla elakhulula izimbabwe kuqoqela izaphu nezanu ezahlangana ngo-1987 ngoba iZANU-P F singabantu vele abakwazi into esiyenzayo asiluphumputi lokhu sehayi thina sesimelele ilanga kuphela konke sekuvuthiwe
Sesike sabona kukhetho olwedluleyo kusiba lalokho esithi ngama double candidates uthola ukuthi ilunga lebandla liyabe lingasuthisekanga ngendlela mhlawumbe elinqotshwe ngayo kuma primaries uthole abantu ababili sebe ibhalisele ukuncitisa ku constituency inye bengabe bandla elifanayo sisoze sibone yini kusenzakala kuZANU PF lokho
Lobo kuzamisa liyazila kakhulu ngoba thina njengoba ngishitsho ama-primaries aweza ngo-March okutshengisela ukuthi wonke umuntu obengasuthisekanga sokulungisekile kwahle kwahleleka asila thina into ethiwa ngama-double candidates vele akwazi kwenzakale kuZANU PF into engenzakala ukuthi omunye umuntu angabe mhlawumbe engasuthisekanga abe sefuna ukuzimela lokho kuthiwa ngesingisi i-independent candidate thina silakolokwana ngoba ungavele uzimele usuyi-independent candidate yithi i-constitution ihle kutshele ukuthi hhayi usuzithothile wena wedwa emhlabeni weZANU-P F asifani lalokhu engikuzwileyo kukhulunywa ngomkhokheli we-TRCC ubaba uChamisa esithi yena amalunga abo abangasuthisekanga ngokuthi kabafakwanga under i-TRCC bengazimela bebe ngama-independent candidate thina asikwenzi kolokwana lokwana yikho kutshengisela ukuthi labantu babengahlelekanga yikho phela kushiwo ukubana kona kuyafunakala ama-structures akula political party ngapha ngokuhamba ingela structure ngonxa kule structure uyabukwazi ukuthina i-reporting system yakho imikanje kodwa lokho okwabo ukuthi kuvulekile nje kuphela yikho kudala kunokwana ngoba yibo futhi abahlala besiba lama-double candidates izikhathi eziningi thina kubandlela eZANU P F asilakho kunokho yinunu elingafuni lokuyibona
Kukhetho khona ubona liqhuba njani ngoba siyabona umnotho kawuhambi kuhle alesabini ukuthi abantu abavele belivotela bengagcina sebevotela amabandla aphikiswayo ngenxa yomnotho
abantu sebekubonile sebekwazi njalo ukubana umnotho ubulawa ngabomo ngabahlukuluzi bomnotho bona laba bavele bakwenza ngabomo angithi uyakwazi ukuthi nabake bakukhungathela bazathela ikushelethele esishole nasibulimirajesha konke loku yinto abantu asebevulamehle bakubona
umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU P F Central Committee Lanxa abantu abanengi besithi sebemelele ukuvota kukhetho oluzaqhutshwa mhla ka 23 Ncwabakazi, abanye asebeluphele entabazinduna vathi kabasoze bazihluphe ngoba sebekhathele ngokusengelwa ezimithiyo zinkokheli zebandla lezanu PF ezihlala zibathembisa izankefu loluju kodwa zisuke zikhohlwe ngabo nxa ukhetho solwedlule. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Abantu bentabazinduna kukhanya bajabulela ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhla ka 23 Ncwabakazi. Mnumzana Leonard Moyo uthi kavoti ukhetho oluzayo.
Basipromisa bethi sizayenza lokhu akwenzakali. Sizayenza lokhu akwenzakali. Asizakwazi ukuthi manje sithini. Engizicabanga ukuthi uzihlalela nje vele ungayizihlupha ngokuyela iningi. Uyavota akungcinekile kuphela. Kanti babuya sebefuna sibavotile. Sebefuna sikampeni. Sebekampena futhi ukuthi bavotile. Mina sendiniwe nje. Sengathi
ugogo uSerapiri oneminyaka yokuzalwa ngamathumi asishiyagalolunye lambili 92 years old laye uthi ka 40 lonyaka
ngivotele umuntu ongangezele kuhle basevalela leyo wokhikhi iwokhikhi yayisinika ukudla kanti kuthiwa wathi angehlulwa uzakuya egangeni egangeni uyakulwa lobani kanti usezakulwa nabantu esesitshaye ukuthi isayekela ngumbutela asiqotshele amakhiwa amakhiwa ayesenzela konke bawaqotsha
umnumzana people jabula ilunga lebandla lezanu p f uthi indaba yemali efayo yiyo eyenza abantu bangaselithandi ibandla lakhe kulindawo
ibandla lami mesalivotela yilami lenaselagugayo izaphu hayi ngasengibuyela kuzani ngoba yiye emphethele abantu bayisikela but balukunyunyuta ngathi bavaswakali kali into zayo kazicace khangela kadizi ukuthi imali le injani esiye sithembile esiphila ngayo
umnumzana Sipho Ndlela oneminyaka yokuzalwa engamathumi amane lanhlanu 45 udla nxa ehlupheka uyavota kuphela lonyaka
hayi esigabeni abantu bayakhala kakhulu ngoba sidubeka sesizwe khona lokho nje kuphela ukuthi lokuthi siyazilimela ukuze ngathi khona lokho siyahlupheka vele kusasa yangikhona ayikho hayi ayikho nje mbonana nani labantwana lo mfazi ngabe ukuthi abantwana bami bahlupheka kakho hayi uvota zuzengekile zuzengekile noma ungaba kwenzima kuvota zuzengekile mina vele ngiyemtizi sifuna imali kakhulu elizweni lamakhampani ukuthi ingavula sikwazi ukusebenza
kukanti uSporo Moyo webhekeni uzondoka amagama ngesibo sezomnotho elizweni umoyo uthi sokwesikhathi sokuguqula izinto elizweni
siliphume ngatshalakizisti asisebenzi ungabuya nebhondi bathi ibhondi abasalifuni no job no what so sifunani khonapho akuntsheli into esiyifuna khonapho kuyini sidubeka sinje amakhampani ethu avala asisebenzi azange sithiwa amabenefit ethu kwathiwa avale amakhiwa athamane ecela imalini kungumgabi so hate this attitude eyenzakalayo ezimbabwe njengebhekeni la no esidiniwe
osakhulayo uqondani watha oneminyaka yokuzalwa ngamathumi amathathu 30 uthi yena labanye bakhe abavoti lonyaka ngoba amabandla akhona akancedi lutho
angazi ukuthi ngeve ntshihle kwezikhathi ekumele akhona bavike kube yinto eyi-one fane
singavika kwathi osakhula vele isasayeti vele yazi sizalelele enkangala thi ngoba umsebenzi akulo ngaze uhambe emsebenzini awutholi akungeke undlungele ngoba lami ngendlela lami engikhule ngayo ngeke kube layo ukusasa lami elihle
abantu abaningi bakhala ngemingcele emitsha edwetshwe izimbabwe electrical commission uhlelo lwe-delimitation bathi abakwazi ukuthi sebevota kuziphi indawo esigabeni lesi ukhansila wakulindawo-ke u-alexander mkandla ku-ward 6 omele bandla lezanu p f uthi kalaqiniso ukuthi kuzahamba njani
ya not quite sure on that one kungenzakala ngeke sikwazi lokho but we are also trying to educate them ya bakhala shem abantu bayakhala but then well akula nto abangayenza ngaze bakhale but okukhona ukuthi iprogramu esiyenziwe yakutshintsheka
ngolwesithathu inkantolo yomthetho i-nomination court izabhalisa lokwamukela abangancedisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa ezimbabwe ngoNcwabakazi lonyaka ngimele studio 7 ngapha intabazinduna igama lami ngezwa Jesus Banda
eleZimbabwe namuhla lizabambana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lweziphepheli olweWorld Refugee Day. Lolu suku lwahlelwa ngumanyano weUnited Nations. eleZimbabwe ligcine iziphepheli ezinengi ezivela emazweni achiyeneyo ikakhulu alezimpi. kodwa kulezizalwane zeZimbabwe eziningi lazo eziphephele kwamanye amazwe afana labo Botswana o South Africa lamanye amaningi aphetheya. Abathengisa esitaladeni bathi ukuwa kwedola leZimbabwe okungela mkhawulo osokubangele ukukhuphuka mahlayana kwentengo yempahla ezitolo kubathwalise nzima ngoba kabasenelisi ukuthola imali yokuwoda abakuthengisayo. Bathi njalo akusela nzuzo abayitholayo kubhizimusi labo. Iningi labantu liphila ngokuthengisa ngenxa yokusilela kwemisebenzi elizweni. Usanekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo Nkosazana Deborah Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Dola lethu alisasebenzisi ngamaphepha sibili, alisasebenzi kuyasihlukumeza kakhulu ekuprizeni kwethu izimpahla ngoba sokumele ngelanga ngelanga sitshintshe ama-prizes ethu. Osokusenza ukuthi namakhastoma yethu vele sibalekele njalo bengasithembi ngokuthi sithengisa njani. So imali yethu iwile kakhulu, yasi-affecta kakhulu especially nxa sesithi siyohoda. Ngoba kulabanye laba abalokhu besabuya bethwele yona le imali yakithi eZimbabwe nxa sosayintshintsha emkambeni le emnyama yengesitha leyi, hayi kukhanya vele sesidinda ndawonye kasisenama-profits esiwa-expectayo ukuthi sithole imali engasincedisa yokuthi siphinde sithole le mali yokuthi siwode. So kuyasihlukumeza kakhulu njengezisebenzi.
Kodwa aliyitholi yini imali njengoba abantu beyidingela ukuthi bethenge kini okokuziphilisa nsuku zonke okunjengembhida, amatamatisi lokunye?
Imali eningi itholakala phandle sibili, nothi kumantu abazisebenzayo emavendini, kodwa kubona laba abasebenza ukuthengisa imali yensitha emkambeni yensitha. Lokuthi siyibambe imali ezandleni zethu kugcina vele singasakwanisi lokuthi siyibambe. So okusalayo ukuthi imali eziningi ziphandle ebantwini. Lathi njengobana singabantu abazisebenzayo sibenze imoli phela, uyathi usuthi uyatshayisa, uthi uyathi uyafika emashophu especially ekuseni, uyahamba ko-TM, ko-Pick n Pay kumbeni uye ko-Spar, uthi ufike usathi uyatshayisa into zizobe sithi leyi kayikaprayiswa neymalini endijana malini 5 minutes, 10 minutes kuba kubuzwa i-rate. Okusuthetha ngapha nxa usiya engasithi cancels, uthola namhla ibhili yakho nxa dumele ubhadale 13,000 uzizobe sithi sesicalculatile i-rate namhla ithi malini sosokumele ubhadale 19,000. So at the end of the day kuyasihlukumeza thina esizisebenzayo ukuthi vele imali yethu esiyibambayo ayiseseyimali ongahlala usuthi uyibhajethile, asomali ongahlala usuthi ulale esikhwameni ngoba ihlale ngephephukileyo every time. Ngibe sengikhuluma ngokuthi thina singaba yesilalo ithuba lokuthi sibambe lathi amayusa kumbeni amarandi, kuya ngokuthi sabe sithingelwe ngabantu abavela out, abavela kwamanye amazwe. But thina nxa sithingelana thina sodwa leyo mali vele abakho abayitholayo, amasingu-7 bayithola yona le ntutshwane kodwa yiyo yena le abayisebenzisa ukugada ngayo amabhasi ukwenza nje i-day to day living ngoba imali zabo zingama-plastic money bezithola emafonini, bezithola emabhenki, kumele kube yishayipha.
UNkosazana Deborah Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso emela abathengisa esitaladeni koBulawayo, eBulawayo Vendors and Traders Association. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Uhulumende yena uthi inhlelo zakhe zokuvuselela umnotho zihamba kuhle, kepha uthi intengo yezinto ezitolo ikhwezwa ngosomabhizimusi abayizitha zakhe abafuna anqotshwe kukhetho. Selikubonile na okusemaphephandabeni? Iphephandaba leChronicle lithi isiphathamandla sebandla leZANU-PF uMnumzana Kembo Mohati usekhuthaze labo abazancintisa kulolu khetho bemele ibandla lakhe ukuthi basebenze gadalala ukuze banqobe kulolu khetho. Iphephandaba leHerald lona lithi eleZimbabwe leleGhana aselobelane isivumelwano sokusebenzelana ndawonye kuhlangothi lwezombusazwe kanye lezokuthuthukisa umnotho. Umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube nguye osayine isivumelwano lesi emele iZimbabwe emhlanganweni webhanga elikhulu ele-Afrexim Bank e-Accra. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye ukhona kulomhlangano. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 linjani bafakazi, linjani lonke ku Studio 7. Ngicela lami like libale ama recording please, ngiyalicela. Ngicela abasakazi be Studio 7. Ngithi mina linjani, mthakazo omuhle linjani lonke kuzindawana ezihlukeneyo. Ngibe sengithi mina ngicela laba bomthakazi abaloka belandelana lamaqembu amashona ukuthi abake bebuye ekhaya bevotele umthakazi besukane lamaqembu ezinye inhlanga, ngoba bona ngeke bazibe bavotele abashone nabavotele ezinye inhlanga. Ake libuye bantwana bakamthakazi likhumbule ekhaya, like lizicabange ukukhuliseni inhlangano. Lilethe umthakazi wenu. Ngiyabonga, ngikhuluma ngiseGoli.
Basikhakazi baba Studio 7, lani lonke balaleli elilaleli Studio 7. Mina ngithanda ukuthi ngiyazise iZANU sibili nami. Ngizi lokhu eqinisa ukuthi onkwa yona siqedile konke du isilindele ilanga levoti. Lisebesikhiweni ngisho njalo seliqedile lonke du. Thina ngabathi laze emhlanganweni lihlala lingu-3 emagondeni. Lokhu kubona iseli ukuthi abantu babhalisa amaseli, sasisesabele ukutshaywa, sifuna ukuthi siphume ukuvota sivulo. Ngobana bathi nxa uvele ungakho kuselwa khona siphume kumavota sivulo. Sesiphumile kumavota sivulo sesibona lathi lapho esiqonda khona. Asiso bantu bezanya sivotele izanya thina. Singaze siqedile kodlalela abantu. Abantu alila bangena bengu-3 amama oveti vele kasayile emhlanganweni yenu njengemakhala usizo lusizo lusizo vele lihleleyo dakela likwanisile lalutshwani kakhulu. Kula bantu phumurobhana, kula bantu labantu sibili siyoqedile. Yebo yebo, uqeda kwena sikuthonga seleweni lukhetho qedile, ngoba lavele thonga lelihlakaniphile kodabila bantu. Amaseli lala wabumbayo siwavotayo, asiwavotele bekufuna abantu. Abantu lababonayo nasifuna isikhalapho nejeke. Akusavoteli uThabiso ukuthi besivotele ukuthi sifunayo. Sivotela ukulamulela umntwana wezazi ohawuliswa ejele, ethiyisa umkakhe, ethiyisa imbuli yakhe. Wona mina ngakusithi uhlakaniphile ukuze uzibone ukuthi lokho likwenza nazani lizimula. Ngiyasibona-ke sesifuna ukukhulula ukarivume nosikhala. Usikhala abotshela ublessing wabulaya izanye. Khona sisake sibone. Thina sesivotele isikhala la ukuthi baphume kuphela. Once sivotele uChamisa siyakwazi ukuvele awuthi sikalise out. Ye, sivotela khona lokhu ukuthi isikhala kaphume. Abafazi sonke basifazi, wonke umfazi wazala kuzala kunye. Asicabangeni isikhala ngasingena emabhokisini. Sikhale ngosikhala ngasingena emabhokisini. Kuyanoma umfazi asezihawule kangaka.
Ngibonga igama nguMoveli Ungwenya eDaluka. La ngithanda ukubingelela imuli yami ekhona eDaluka labahlali bonke bakaHoward 19 khona phelifane nezimapho lonke labalandeli bonke. Obhuti esairit ichuma lapana estrip road labalandeli abostelo ngiyalithanda thandile iphile lapho likhona. Amen.
Studio 7 kubasakazi abaqondile sakabahlonzi. Mina ngingu Robert Sibanda Makepes, ngihlala eGogwe. Ngithanda ukubingelela izihlobo zami ikakhulu eDonsa. Kongazimbi, ngithi abakungazimbi bonke ekhokwe komakepesi imakepesi yonke makepesi ndazimbi ngizothi zonke izihlobo zami ezikuCCC ngithi hayi asiqineni sokuseduze ngiyalithanda lonke ngiyalithanda bangane ngiyabonga
Studio 7 ndifuna nje Studio 7 thina siyathona Studio 7 ya angivele ngihlale phezu kwetrawu ya mana kanti khona izodlula kithi Studio 7 ukuthi ngengibuza ukuthi kanti lisibuzele bona uBhilip Gawule nabaJoseph Thuma labo bathi bona kurayithi bathi kurayithi elizweni lethu kakhulu bathi imigaqo iyalungisa yonke indawo basibalela nje indawo usalapho bona bakhona ukuthi kuyalungiswa lapho thina esikhona akulungiswanga lutho okokuqala le mpahla ziyadula into ziyadula le mali yakhona le ibhondi ma uyiphethe but inkalakada yemali ucabanga ukuthi le mali iyathenga kati ayithengi lutho nje uthengelisa inkwa nje kuphela so uyabona nje ukuthi le nto efana le into esizabe ukuyibalekela kube sokuthi namathuba omsebenzi awatholakali akatholakali amathuba omsebenzi bona uBhilip Gawule nabaJoseph Thuma bakhuluma ngoba bona basemsebenzini bayasebenza izihlo zabo ziright kodwa bacabangelani kwabanye abantu bacabangelani kwabanye abantu Studio 7 ambonge kule ndawo
singelele emsakazweni sifoni kakhulu njalo ngilusizi kakhulu ngokuthi ojob scala basaboshwe namanje and abantu beZimbabwe bayakubona lokho uhlupho ababhekane lalo ngaphansi kwegovernment yeZANU-PF futhi abafuni ukuthi kube le opposition kahle kahle bafuna one party state ukuthi bafuna ukubusa bodwa kodwa ngoba noma bekhulumela izanu oBhilip Gawule bathi kulungile konke kunjalo ukuthi ngamanye amagama abazitshele bona enye 5 years basayifuna ukuthi bangathi noma bedliwe beqelwezela ukhetho bephathe efreny 5 years so umbuzo wami sekutheni kubona oBhilip Gawule ingane zabo zikuphi and bazimisele i-future yiphi ingane zabo ukuthi uma bengaphathe enye 5 years besebenzisa i-bond paper yabo leyi ingane zabo zizobe ziphila ngani zidlali zithenga ngaphi ngoba vele akula makhampani aproduce izinto khona lapha ekhaya ukuthi bazenzela yonke into beyithengise nge-bond bathenga izinto kwamanye amazwe ezingasizoza lapho ezizofuna imali eyi-hard currency so bona i-RTGS yabo wena leyi bazitshela ukuthi nge-5 years iyabe isinjani ukuwa i-RTGS iyabe ithengaphi bazoyithola phi ipetrol bazokuthola phi ukudla njengoba bahlulekile ukulima sizokwathatha amaplazi kube lungu akukho ukudla lamanje kuyahlutsheka ingane zaseZimbabwe ziyahlupheka ziyalamba zinzokuthatha amapassport zibaleka ziyadinga imisebenzi zima kwamanye amazwe ingane zabo bona labo omalakhi inkomo labo Bhilip Gawule azikho lapho eZimbabwe zifunda ngaphandle kwamazwe so right bona uma befisala beqelibezela ukhetho bebuse efter 5 years basho ukuthi lezo ezifele ezisela amandla kuya kwamanye amazwe zobe zinjani ake bebe nonembeza kubantu abantu bezanu bekhulula ukhetho abantu bekhethe oluthandayo siyabonga
lawo bekungamazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp lawo mlaleli ungasithumela awakho amazwi kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika unobhala obona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthi elemelika lele China alomlando wokuphatha kuhle ubudlelwano bawo ukuze kwenqatshelwe ukufuthelana okudalwa yikuncintisana lokungaboni ngasolinye okukhona phakathi kwamazwe omabili uBlinken wethule amazwi la eseBeijing kwele China izolo ngemva komhlangano awenzele nkokheli yakulelo lizwe egoqela umongameli Xi Jinping emhlanganweni lo uBlinken uthe utshele iziphathamandla zakwele China ngokukhathazeka kwemelika ngokwenza kweChina olwandle lapho okudlula khona izikepe eTaiwan Strait. Wengeze wathi ukugcizelele kwabeChina laba ukuthi iMelika ayisekele ukuthi iTaiwan ibe lilizwe elizimeleyo. Wanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asifeni sonke kwezekuseni njalo kusasa. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo. Litshone kuhle.